tereri.
Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngolamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 3 uMabasa 2022 uKFW. Endabeni zethu lamhlanje. Bachapa zingenduwa abalandeli bebandla le-Citizens Coalition for Change besithi abafuni ukubumba umanyano le-MDCT ngesikhathi sokhetho.
Yethusa lokhu uZulu walile, uZulu wala, uZulu lokhezala.
Kodwa ibandla le-MDCT lithi kuqakathekile ukusebenza ndawonye.
Sesakunanzelela ukuthi nxa sisiya ekhethweni kuqakathekile ukuthi sibambisane lamanye amabandla kumbe lezinye inhlangothi zomphakathi zombusazwe.
Ingcwethi kwezombusazwe zithi kunzima ukuba amabandla la abumbe umanyano ngesikhathi sokhetho.
Singakhohlwa ukuthi silapha namhlanje ngenxa yempi edaleke phakathi kwabo. Ukudonselana lokho kungabe kubangele ukudlondibala kwezano.
Sizalethulela ezamasiko, ezabatsha, lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abantu abaningi abakubandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa uMnumzana Nelson Chamisa bayala ukuthi kubunjwe umanyano le-MDCT abathi idlelana lebandla le-ZANU PF. Bathi uMnumzana Douglas Monzora okanye efisa ukubumba umanyano loChamisa ulakho ukudiliza ibandla le-CCC lingamanyana lelakhe. Omunye wabafunga ngabaphansi esithi akumelanga bedlelane loMonzora labanye bakhe. Nkosazana Thabita Khumalo.
Kuyethusa lokhu ngoba nxa kuyukuthi esikuzwayo ukukhuluma ngoZulu mayelana nokumanyana le-MDCT. uZulu walile, uZulu wala, uZulu lekesala. Yebona ye umanyana kuqakathekile. Kodwa uZulu sesikhombisile ukuthi nxa selimanyana laphana lingangeni, kuMonzora lingangeni, kuMakhube lingangeni. Kanti thina singobani ukuthi sale ukuthi uZulu uthini?
uMakhumalo uthi ukudlelana loMonzora kufana nokufuya inyoka.
Abantu kumele besabe, akusukuza njana sivela kuby-election. I-by-election le ngabantu abafake labo esihamba sabakhetha. Hayi, babevele bekhona ezihlalweni zabo. Bakitsha nguye uMonzora lo noMakhube wakhe. So namhlanje selisithi lina hayi nansi inyoka ingena endlini yadla yathintitha abantwana izayigangada kayifanga. So kulabanye abantu besithi isibhandiji ibululu lapho eliyaphola khona akulabunandi. uMonzora uvele into yakhe lapha hamba khona uyadiliza asikhangeleli izumu ngaputegere wayengikhona ngalo uMonzora. Wayabamba-bamba futhi ku-ZCTU bamxotsha. Wangena ku-NCA wala lo Professor Love Momaduku. Kwaba imvenge-mvenge ingaphi NCA. Anti yagcina isitshintshiwe ingasagijimisa isisekelo sombuso ekuthi ncedise uZulu yaba libandla lombangazwe nguMonzora lo. Lokhu wangenayo ebandleni lethu le-MDC kwakungelalanga nabantu babengahlaba unkonzi nguMonzora.
Kodwa uMnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-MDCT uthi kuqakathekile ukuba amabandla la amanyane ngesikhathi sokhetho.
Ibandla le-MDCT lakhelwe esisekelweni se-solidarity esingathi ukusekelana lokubambana enhlelweni eziphathelane lokuthi kugcwalisiswe inhloso zomhlangano. Ngakho ngaleyo ndlela yikho libona ukuthi khathesi kunjenje singena ukhetho singaphansi kombuthano we-MDC Alliance olamabandla ayisithupha. Lokho kutsho ukuthi sesakunanzelela ukuthi nxa sisiya ekhethweni kuqakathekile ukuthi sibambisane lamanye amabandla kumbe lezinye inhlangothi zomphakathi zombusazwe ezilomqondo ofana nalo wethu ukuthi kube lo tshintsho eZimbabwe abantwana beZimbabwe benele ukuhlala kakuhle.
Udube uthi akuhluphi kangako usebenza labanye.
Kalikho ngitsho leli lodwa ibandla ibandla lezombusazwe eliphikisana lohulumende wezanu PF esingeke sihlale lalo phansi senze umbutho wokuthi sikhiphe izanu PF ngoba lokho kuyikho esivele sibunjwe siyikho khona njengebandla le MDC ukubambana lokusebenzelana lazo zonke inhlangothi lengakhumbula ibandla labunjwa ngama students labunjwa ngabe church labunjwa civil society kodwa ikakhulu kwakungabasebenzi labo bevela kunhlangothi eziningi ezijiyeyo ngakho thina kasethuki ukuthi sisebenze labantu abavela kungajathile abavela kwamanye amabandla abavela enhlangothini eziningi ezijiyeneyo siyakubona kuyinto ebalo lesisindo eletha engathi uluhlonzi ekwenzeni kwethu indlela zombusazo kweZimbabwe so kusiyafika ukhetho abantu kumele bakhangele nje ukuthi siyabe sesenze okuningi ngokuzilola lokulungisela lolo khetho
ingcwethi kwezombusazo zithi kuqhathekile ukumanyana ngesikhathi sokhetho
omunye wabo ngumnumzana Mhlanhla Moses Ncube othi kuqhathekile ukuba amabandla aphikisayo asebenze ndawonye
ukubambana kungenzakala akukho ukupolitics bathi khona akulasitha sanaphakade emuntwini so ukwenzeka ngibona kungenzeka ukuthi abambane lawo mabandla kodwa kuzabe kuqakathekile ukuthi kuqale kukhulunywe labasekeli bawo abawasekelayo bavume ngoba kwakuhluphe ukuthi abantu basuka bathethisane kakhulu bangaxabana bahambe futhi nxa sebebuyelelana inhlamba leziyana ziyabe zisele zisengqondweni zabantu ukubambana bangabambana sokusiya ngokuthi kubambana kwabo kungaba lomphumela olamandla okunganani
Ncube uthi uMonzora kazange athuke uChamisa
okwenzakalayo yikuthi ngokubona kwami uMonzora kazange alwe kakhulu loChamisa ngobe besikubona abakhokheli kabalwi bona manqamo kodwa kulwa abasekeli babo ebesikubona yikuthi laba be abakachamisa yibo kakhulu ekade sibabona bethethisa uMonzora ku social media lapha kubhalwa ngaye izinto ezihlasimulisa umzimba ezinye kodwa yena angikhumbuli insizwe ekhuluma amagama amabi bengisizwa esithi khona ethi mnikina lokho kusho ukuthi mna wami ubekhuluma njalo ye soke ukuthi khona nxa befuna ukuthi babambane into abangayenza so kumele ukuthi bakhuze bakhulumisane labasekeli babo baphinde babeluke babeluleke abasekeli babo ukuthi khona nxa kukhulunyiswana bangaze bakwenza khona kana okade kusenzakala ngoba abasekeli bebekwenza kodwa kube kubonakala ukuthi ungabona uthethiswa ngabantu abami mina nthule kuyabe kutshengisa ukuthi bakhuluma khonokho lami engikutshona nxa befuna ukuthi babambane kumele ukuthi bahlale phansi babe lobuqotho balalele ukuthi abantu bathina abasekeli balawo mabandla ukuthi bathini ukubambana bangabambana ngobuhlupho oluseZimbabwe vele nxa kungazange kubanjani alusoze luphele lufuna abantu abangayisibo mina abazazehlisa umuntu athi hey lapha umumo mubilo asihlale phansi sikulungise lokho mbona ngaleyo ndlela kuyaqondiseka ikakhulu kubalandeli ngikubona kungalunga ngaleyo ndlela
uphinde wathi abakhokhela amabandla la bamadolonzima okwamanje
amabandla la nxa engamanyana womabili MDCT le-CCC kuphela ukukhetho abangakwenza ukuthi bangaba ngunumber 2 kuzani kodwa bedlule amanye amabandla mhlawumbe angabe ekhona kodwa isiqhubu abazabe belaso asisoze sifike lapho abafike khona ngendlela sebegqulane amadolo ngayo kakhulu isiqhubu sabo sokugijima ngibona singase ngendlela eyakhona
enye njalo ingcwethi kwezombusazwe umnumzana efindlela Ncube uthi kusakude phambili ukuba amabandla la abumbe umanyano ngesikhathi sokhetho
kuzama kanzima kakhulu ukuthi babambane abakachamisa bahamba loChamisa abakhokhelwa nguChamisa labakhokhelwa nguMonzora nxa sibona ukopha kobuhlungu okube khona ngezenzakalo esizibonile eminyakeni ledlulileyo singakhohlwa ukuthi silapha namhlanje ngenxa yempi edaleke phakathi kwabo ukudoniselana lokho kungabe kubangele ukudlondlobala kwezano lokuba weak ku opposition kuba ngwe yikulwa okube khona phakathi kwalabo bantu bebanga ukuthi ngubani ofanele bese sihlalweni kanti abantu vele babecacile ukuthi abamkhangelela ukuthi abese sihlalweni ngoShamisa ngakho ke kuzabanzima kakhulu ukuthi bakwedlule khona lokho bakunqobe khona lokho kodwa ke asazi ukuthi kupolitics ukuthiwa ungeke ukuthi never kodwa ubunzima bakhona bukhona kakhulu engibubonayo phambili
uNcube uthi okungenza ukuba bebumbe umanyano yikuba bafisa ukuthi kususwe ibandla lezano PF embusweni
okuza kwenza ukuthi bavumelane kalula yikuthi bonke bavumelane ngokuthi izano ilecala lokubusa kabelizweni kayisiyo mngani wabantu beZimbabwe kayisiyo mngani wabantu abaku-opposition abantu abaku-opposition kabakhangelelwa ukuthi baziphathe njengabantu bezano bakhangelelwe ukuthi ba-replace izano hayi eminyakeni eminingi ezayo khona manje abantu badiniwe ngimpilo enzima akubuswa kabe kangaka ngakho ke bakhangelele inguquko xa bengavumelana ekuthini inguquko ifanele ize kungabi lobudlelwane lezano kungabi khona olengela ngakuzano bonke balengele emalungelweni abantu balengele kudemocracy balengele ku rule of law balungele ukuthi balengele ku justice basebenzele khona lokho engiqeda ukubala kululu ukuthi bavumelane kuloko bangafunga bakhafule ukuthi abasoze vele badinga ukuncediswa izano kodwa bazadinga ukuncediswa ngabantu beZimbabwe bebonke belwisana lombuso wezano omubi kangaka xa bengakuvumelana khona lokho akusoze kube nzima ke ukuthi baye phambili kodwa kusiqhubeka bengathembani ngenxa yalokho okwenzakeleyo kuzaqhubeka
ugcizelele esid
abantu bonke bayadingeka ukuthi babe ndawonye babambisane ukuze kube nenguquko elizweni ayisoze ibe khona inguquko omunye donze siya lomunye siyale ngokuba kwenza i-opposition ibe buthakathaka kantilwa le bandla elilamandla kakhulu ibandla elilosekelo loliana olo violence olodlame ngakho ke kuyadingeka ukuthi abantu bonke babe ndawonye phela njengalokho besizwa ubuhlungu bendawonye kumele basebenze ndawonye ukuletha inguquko inguquko ibuya ngokuthi abantu babe ndawonye babambane bayadingeka bonke abantu babe ndawonye babambisane balwe bendawonye balwise bendawonye ukuze kube laleyo nguquko yikho lokho esingakuthola uma amaqembu wonke angeza ndawonye uma wonke amaqembu engabambisana inguquko izabuya kalula kulanxa elwisana kulokuthi alwise lokho kubusa kabi ilizwe kuliqeda kangaka
akwaziwa ukuba amabandla la azakwenzani ngesikhathi sokhetho oluzayo ibandla likaMonzora likhe phansi kukhetho olenziwe ngeviki ephelileyo olwama-by elections kuthi likaChamisa liyaqolotsha okwamanje lisithi lizamlahla phansi umongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe ngomnyaka ozayo kwezemaphandleni sesigabeni selupane esabelweni seMathebeleland North
igama lami ngusimo sidikiselo elupane east jibajiba village silo msebenzi esiwenzayo siyakha iklinika ngakho sesilama challenge iklinika le besiyakha sisebenzisa ukuthi izakhamuzi zidonete amabele sikhiphe amabele amabhakete bhakete sithengise sithenge okuyabe kufuneka ngakho lo nyaka izulu selisichayile alinanga amabele asechile ngakho silesicelo uhulumende loba amadona loba ama-political party ukuthi basincedise umsebenzi wethu ubusuku silebhu level ngakho singanise sisilela ngoba amabele esijale ukwasebenzisa kasilawo laba forward abaphethe kwamazwe bebesincedisa labo ngokudonetha izimali besithengela okhona kokunyesa esikushoda ngakho silesicelo ukuthi abangizwayo shuwa besincedise ngoba silesifiso sokuthi umtholampilo wethu uphumelele sihamba kuba ngomude sisiya ezibhedlela
ye siyakuzwa kakhulu ke abafisa ukuthi bancedise kumele benzeni
bengangithinta kunamba ethi 0717 37 10 97 0717 37 1097 kumbe bathinte omunye umfo wethu ophetheya oseSouth Africa ongomunye wawe ababambele izinhlelo zesakhiwo bengamthinta ku 0027 736613 046 siyakhala bakithi sicela lisisize siyakhala besisenza sithembe inyawuthi amabele manje izulu lonyaka selisichayile sesilendlala ngakho sibona izana sezibamfitshane ngakho siyacela uncedo cela lisisize ngiyabonga.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singangeni kusigaba esilandelayo sesihlangene ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Ukraine lithi selithethe amadolobho afika amajumi amathathu aduzane lesigodlo selizwe leli iKyiv. Kulandela ukulwisana kwesabekayo lebutho labo leRussia elithi selisuka endaweni eziningi ukwenzela kuyakhulula abantu kwezinye izabelo. I-Reuters News Agency imika ukuba uhulumende kamongameli Volodymyr Zelensky uthi ukhanya engani ibutho labo leRussia selifuna ukuhluthuna izabelo esendaweni yeDonbas. ELeRussia libhombe indawo yokugcina amafutha epetulo eOdessa yadiliza isakhiwo lesi. Kubikwa ukuba selihlasela ngamandla edolobheni leli kwenzela ukuhluthuna indawo enkulu kulelo lizwe. Amapolisa eCalifornia abika ukuba kulabantu abafika phose isithupha abakulewa ngumuntu obedubula mahlayana eSacramento namuhla. Abafika ijumi balimele kusehlakalo lezi. Amapolisa athi adinga umuntu owenze lokhu. So isikhathi sezamasiko.
Namasiva
wawusenzi wemandla
Yela baba mkhulu
Namasiva
belobola
wawusenzi
Wezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla silenkokheli yomdabu uFelix Nhlahlama Ngwendiweni okhloxa lo ezothisa sibanda.
Isizwe sakho siyakhala sithu sibalekele sithawu sekho baswele ubaba njengoba zidina yonke le. Ubaba ubuya nini ekhaya?
Ubaba ke ebopha epakitsha impakitsha zakhe ukuthi abuye ngekhaya khonaphana. Njengoba wonke umuntu wabona umdlalo sisuka laphana ekhaya ephatheke kahle kabi kakhulu. Uthethe isikhathi eside ukuthi bangilungise izibhedleleni laphana njengoba liyabona namhlanje iziboni ziyabona, ziyaqina, zingathi ziqinile, sebeqedile imisebenzi wabo yabuleyo. Bangayiqeda leyo imisebenzi, hhayi sokumele ukuthi ngibuye ngibabone intaba zintuna ukuthi kuhambe njani ngingekho.
Umehlo lawaqaza ekubotshweni wakhumba wavele la mehlo abuhlungu.
Vele ngangilabehlo abuhlungu ngikhula kodwa sengibotshwa laphana kwangena khona umkhuhlane obanzi kakhulu. Baze ngaze ngafika khona apha eNgland bakhupha sibili amehlo. Bawagezisa, bawahlapa, benza yonke into ngenxa yokubotshwa khonaphana ngibotshiwe.
Sizwe kuthiwa wena bathi waskipa ibheyili. Kambe kuliqiniso elingakanani?
Hhayi, ukuskipa ibheyili njani? Njengoba ngasuka ngicele imvumo kibo. Ngacela imvumo emapholiseni, ngacela imvumo khonaphana emakhotha abaphamba izinto zonke. Bathi hayi ndweni, xa ugula angeke sikuvimbele imvumo ukuthi uyelatshwa khonale njengoba isibhedlela sakho sikhonale. Ngabe bathi hayi asikuvumeli mdlali. Ngangizahlala. Ngangizahlala lami ngisokole njengomunye umuntu wonke khonaphana, ngizithobe, ngizame imidlela-ndlela. Kodwa yibo mahlabezulu. Yibo abavumayo abathi hamba njola hamba njola.
Bengathi wena abaningi ngabe ukukhale bathi wena usungene kwezombusazwe usuparticipate entweni zepolitics ngabe liqiniso kumbaji
mafowethu. Ipolitics iyangena noma sithinta phi emhlabeni. Uvuka ekuseni, uvuka ecansini ekuseni usuhlafuna ipolitics. Noma usiya ngapho usihlafula ipolitiki, noma ufuna ukwenzani usihlafula ipolitiki. Nxa ngilapha ngikhuluma ngomsebenzi engiwenzayo, ngiphosa ilihlo khonale kithi engivela khona ukuthi ngifisa ukuthi abantu bami baphila ngendlela leyo. So kumele ngihambe ngiyeqoqoda ngale okuhlezi komunye umuntu ukuthi hhayi uphethe lokhu, uphethe lokhu, uphethe lokhu. Yikho ke ngiyabe ngicela kakhulu ukuthi abantu into le ingabadidi engqondweni ingabathi
kodule bandla olusekelayo wena ngathi
hayi ningasekela bandla liphi?
Usekela abantu bezibabho bonke
bonke elami ibhanti elami ijazi lithi nimele umdabuko nimele amasiko nimele wonke umuntu ungathutsha umuntu entabazinduna ovela khona le izwimba umthetho uthi mdladlamela umvikele lo muntu kunjalo
kodwa ke laba abakhalayo bemathelendi abanye abantu bafuna ukwenzela ukuthi kuqunywe ilizwe kambe ngaba yinto enhle nale
leyi into omdala kumele singenise phakathi kumphakathi
abantu bazikhulumele
abantu bazikhulumele
lapha lizwe inkokheli yomdabu uFelix Nhlanhlama Ngwendiweni ekhuluma noEzra Jesus Banda eLondon kule Bhilithane sike sizwe ezokholo lwesiKristu silontu kwamelekomo
ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngwentungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphathelene mfundisi
ngabe linjani bakithi ngendawana zonke likuzo ngosuku lwanamhlanje ngithemba ukubana inkosi isaligcinile iyaliphathisa empilweni izenu lingalibalike ukuthi libonge sona isipho sempilo ngaliyana ivikisi labo esigcine khona sindawonye sigcine sibale kuLuka chapter 5 ivesi lika 4 kusiya 5 ngiphinde njalo kutholakala amazwi athi kuthe esegcinile ukukhuluma wathi kuSimoni qhubekela ekujuleni nehlise amanetha enu nibambe Simoni waphendula wathi Nkosi sishiyile obusuku bonke asibambanga lutho kepha ngezwi lakho ngiyakwehlisa amanetha namhlanje ke ngithanda ukuthi sibonisane ngendaba yokuphila ngaphandle komndeni njengomphakathi njengeziqindi njengezigaba njengelizwe uthu Simoni si awu Nkosi yami sesenze konke esingakwenza ubusuku bonke kasithola ngalutho thikwami sicela ukubana usisize abuya uthu Simoni hayi ngemva kokudubeka konke lokhu kungayisuwo okukhulumileyo bengasoze ngikwenze kodwa ngizalandela izwi lakho ngiza kuwehlisa amanetha ngiwahlisele lapho othi siwehlisele khona siyadubeka njengomphakathi njengezizwe okunye okusidubayo yikuthi asilaleli senza okwamakhanda ethu yebo laba abalezikhundla ezithize balalaba okuthiwa ngabacebisi ama-advisors abantu bacebisane into engelamsebenzi engasebenziyo umphakathi lesizwe kudubeke abanye abantu bakholisa wona amagama okubana baphethe iziqinti baphethe izigodi baphethe ilizwe balakho konke kodwa lolu oluningi luyakhala ngabo kabazuzi lutho bayahlupheka kube iminyaka leminyaka abantu besidla inqweqo zemlomo ngobana kabafuni labo okumele basize umphakathi ukuthi balalele ilizwi lenkosi elithi hambani enzikini liyakugola iy'nhlanzi eziningi sizokuthiwa kwadabuka lawo manetha ngobuningi benhlanzi okuyikuthi baningi-ke abancedakalayo ngenhlanzi lezo asibambi lutho ilizwe kalilalutho izigodi kazilalutho ngenxa yokuthi abantu baphikelela ukwenza into zamakhanda abo kabalaleli ilizwi likaJesu elithi suka lapha uye ekujuleni uwise amanetha uzabamba ngathi ukuthi engxenye ngathi ukuthi mhlawumbe ngathi ukuthi kumbe kuza kwenzakala ulutho oluthize uthi yena hambani enzikini liwise amanetha nxa seliwawisile amanetha lizabona ukuthi kuyakwenzakalani abantu kabasuke ekukhohlisaneni kwabo bodwa balalele uJesu oyinkosi eletha ilizwi elokuphila phakathi uthi hambani enzikini liwawise amanetha njoba ngeke ngatsho kakutshintshwa mfula, kakutshintshwa manetha, kakutshintshwa skepe, kutshintshwa ukwenza nokukholwa. Kumele sintshintshe izenzo zethu ziye lapha uNkulunkulu athi ziye khona. Kasiyekeleni okwamakhanda ethu silalele ilizwi lenkosi behlobo ezithandekileyo. Asikhulekeni babathixo engcwele, musa wakho lothando lwakho avule ingqondo zethu silalele silizwe ilizwi lakho, usinde umphakathi wonke ngokulalela igama lakho. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Kuzabatsha namhla sixoxa lo siyabonga vundla ngezokhetho.
Nje ngisendleleni ukuyavota ngoba nje ngiyacabanga ukuthi la ibona i-background yami ukuthi ngubani. Ngama skills esesinawo la esiwathole la eSouth Africa. Ngiyacabanga ukuthi bonke ontanga abala eSouth Africa banama skills amaningi kakhulu. Obhilida, izingadi, ama security, yini yini. Yonke lemsebenzi edingakalayo ekhaya, especially ama firm uma kungavula ama firm. Esikwazi ukusebenza emafemini ngoba vele ngisebenza efemini nje mina kumanje.
So iplan yakho ikwenza njani?
Uhlupho enginalo mina uma ulima ule nkomo, uthole inkabi zakho zithembileyo ozipaka phambili ama followers izo ezigqamula izitrobo uma usemasimini ulima. Kumele uthathe lezi ezinye ezinsikazi ulime ngazo. So abantu besindebeleni uma bengakwenzi kahle umsebenzi, elalo wasesihloneni ezilonge ezokwazi ukuthi ayenze umsebenzi esebenzele abantu, angiboni inkinga mina lapho. Ngoba singathi umuntu esindebeleni akasebenzi esindebeleni kuba iproblem asinganayo umuntu ongumholi ozokwazi ukuhola abantu. Into ebalulekileyo ukuthi sibe nomuntu okwazi ukusebenzela abantu, whether umndebele, umtonga, umkhalanga, umshona. Into esifunayo nje umuntu ozokwazi ukuthi asebenzele abantu, kube le ngqubekela phambili. Njengakithi enyama endova kulalutho lutho nje okokuqala nje iproblem enkulu umgwaqo. Yiproblem enkulu kakhulu. Kubuye isikolo. Isikolo sethu saseDeli abantwana babekwenye iklasi babona abantwana abangale kwenye iklasi ukuthi sokwakrake amaklasi lana ayakhwa nguSmith kungena idonti gijima phakathi naphakathi wamaklasi. So izinto okumele zilungiswe zonke lezo babaduke. So asivotenini ukuze sikwazi ukuthola ushini.
Abanye-ke abasakhulayo bathini?
Kukhona engihamba nabo ngisazokhuluma nabo, angazibona ukuthi bayavota or kanjani, kodwa sizohamba nje sixoxe endleleni ngoba sizazobona namavinto esizoyixoxa. Ngoba manje sengikhulakhulile ngiyakubona ukubaluleka kwevota. Ngiyakubona ukubale kube nje sonke singabantu base eZimbabwe siyavota. Into esifunayo ukuthi ishintshe o esifuna ukubona kwenzeka ngeempilo zethu ngoba yithi ikusasa. Abazali bethu angeke sababala kakhulu. So kuyithi thina kumele umntathini umzabalazo sizoqhuba umzabalazo yephambili. So kubalekile ukuthi sivote siyintsha. Kakhulu intsha yena le yenkangala.
Lo ngusiyabonga Vundla obexoxa le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Kwezemidlalo iqhubekela phambili imidlalo yeCasilaga Premier Soccer League. Nansi impumela yemidlalo yalamuhla. Dynamos 2 Black Runners 1, Triangle 0 Highlanders 0, Tenax CS 2 Capes United 1, Bulawayo Chiefs 1 Ngezi 1. Kuyibe kuhlelo lwamhlanje wathi sikhangele ebesilazo. Bachapa ngenduku abalandeli bebandla le Citizens Coalition for Change abathi kabafuna ukubumba umanyano le MDCT ngesikhathi sokhetho. Kodwa ibandla le MDCT lithi kuqakathekile ukusebenza ndawonye. Incwadi kwezombusazwe zithi kunzima uba amabandla la abumbe umanyano ngesikhathi sokhetho. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Oliver Lisayo ngu-Gibbs Dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo-6.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.